Abalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bazatshengisela emigoqweni namuhla bekhuluma ngokuhlupheka kwabantu kweleZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume uthi kumele abatshengiselayo benze lokhu ngokuthula njalo bagqoke izembatho ezimhlophe kumbe izembatho zamabandla okholo lwesiKristu. UMafume uthi abantu abaningi sebesehluleka ukuziphilisa kulandela ukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka lapho kwanqoba khona ibandla leZANU-PF lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi kabesabi ukudutshulwa ngabezomvikela njengalokhu kwenzakala eHarare ngoNcwabakazi okwafa khona abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi badutshulwa libutho. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomlandeli webandla le-MDC umnumzana Handel Mlilo.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokhu okwenzeka ngokhetho abantu batsho ukuthi into lazeke azange ihambe kuhle nangolohulumende lo into ezinye izinto azenzayo khathesi bathe abantu nxa bekhuluma bathi bona zibulala bona ababantu abayibo kuthiwa bayahlupheka laba bevele belungile bezenzele into zabo belezimali zabo kabadubeki nabantu kazana lokhu bedubeka yikho abantu bevele baye nje esitrithini bayotshengisela ukuthi hhayi into le kasiyifuni. Into le ngesikhiwa bathi this is our right, ukuthi sitshele uhulumende ukuthi kulento esingazifuniyo. Kanti kubhaliwe kuyona lokhu ugwalo olukhulu oluyilo esikuzwa ngalo ukuthi sizanxa kulento esidubayo siza kuya phandle siyotshela wonke umuntu lo mkhokheli welizwe ukuthi lokhu asikufuni.
Nxa sesikhangela baba Mlilo kunceda ngani khonokho njengoba uMnangagwa esithi hayi uyazama ukuthi alungise okuhluphayo elizweni?
Hayi phela kanti ayisikho ukuthi sithi njengoba thina nxa sisiya khona ngaluza njintshi izinto umele akwazi ukuthi kulento esingazifuniyo. Umuntu okhokhela uyalalela abantu abakhokhelayo, ngakho-ke njengoba singekho ukuthi sizagogodela kuyona le ndawo kuthiwa kusestate house sithi baba Mnangagwa ngabe wenza into ezinje, sizamtshengisa phela ngokuye lokhu phandle estridini ukuthi hayi lokhu okunje kasikufuni. Azizwele ngendlela zayo ukuthi kulabantu abakhona ababuye lapha eHarare bathi bona hayi injeba kasiyifuni.
Kodwa-ke singathi kuyanceda yini kumbe akuncede ukwenza khonokho?
Hayi mina angikuboni ukuthi abantu labalalela angikuboni, angikhulula kuyanceda ulutho oluzakwenzeka, kodwa phela bamele akwazi ukuthi hayi sizwile ukuthi kulabantu abathe.
Kule mibiko ethi abatsha bebandla leZANU-PF labo bathi bazatshengisela emigoqweni eHarare ngesikhathi esifanayo okulakho ukuthi kudale ukuxabana kwababalandeli bamabandla la. UMnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi ibandla le-MDC lenza okungalunganga.
Ngibona nje into efuna ukuphambanisa ukuthula okukhona elizweni lokuphambanisa abantu ukuthi babone angani lento engahambi kuhle, ngoba bona bajahile ukuthi ngabe bathi into le ibakibo kabe yibo bayiphethe into yombuso le ebasithuma ephethweni. Akukela nto isikhathi asikathini izinto zonke zisenziwe umsebenzi yemsu yenziwe, kodwa-ke bona sebegidimela ukuthi bangene emgwaqweni bethi lokhu nalokhu. Kanti kuzasetshenzwa njani nxa kuza kusenziwa njalo? Abantu bazathi bona nxa abantu beasungula inhlelo zokusebenza baphikisane lakhonokho beqatshile ngomva kokhetho bese bethi bona hayi badimonstratele ukuthi 2% liyana lalokhu lalokhu ngamanga soqiniso la bale njongo yabayijongile, kodwa hayi kithi bathe ukuthi ukusilisela kuphela emuva ilizwe thina abantu bakhangele ukuthi ilizwe liye phambili, kodwa laba abantu badinga nje ukuthi kube lo msindo lani lani into ezinjengazenezo. International community zikhangela amazwe amanye ezikhangela ukuthi ezibabe ngabona kule bu-attract-a i-attention yabantu abangaphandle abana ukuthi babona ukuthi into kule nto ezingahambi kuhle eZimbabwe, kodwa khonokho nyabalokoza kuphethe hhayi abazekakuthole lokho kips akukho lokho.
Ye, kodwa siyabona ukuthi balelungelo phela lokutshengisela isisekelo sombuso welizwe siyakubeka sobala khonokho. Akunjalo
kuliqiniso futhi kakhulu kips ilungelo labo lelo liyikuthi likhona futhi kwisisekelo sombuso elihle kakhulu elibekiweyo ukuthi umuntu katshengisele ekhululekile. Kodwa-ke okwakathisa ukutshengisela lokhu ngubona kulokunye okucatshileyo okunjengokuthi alwakwenziwa libandla elithile, ngaba kuthi abantu bathi bona siyatshengisela ngalokhu siyatshengisela noma yi-2% behlangene bonke ngitho labezanu-PF labo balevunyele ukuthi batshengisele ukuthi batshengisele bengavumelani lo mthetho othile betshengisele bengena emgwaqweni. Kodwa lokhu yikuthi kule yinye i-agenda eqatshileyo.
I-agenda yakhona kuyini?
Balokhu bekhonona ngemzila yokuthi bathi wena ukhetho lwatshontshwa, ukhetho lubelungakhululekanga.
Umnumzana Bhilivu Gawule ukudalela Central Committee kubandla leZANU-PF. Sixoxela ekobulawayo.